ekhuluma emhlanganweni obuqoqwe inhlanganiso ye-National Youth Development Trust e-Small City Hall namhla kobulawayo, omunye wezikomiti ze-ZEC, uMnumzana Qhubani Moyo, uthi inhlanganiso ye-ZEC ilandela isisekelo sombuso. Uthe njalo uhlelo lokukhetha inkampani ezabathengisela imitshina yokubhalisa ukuvota e-BVR yakhethwa yi-ZEC le-UNDP njalo sebelinde ukumemezela inkampani enqobileyo ukuze baqale ukubhalisa abantu ukuvota besebenzisa impawu zeminwe kumbe inhlamvu zamehlo. Umoyo uthi uma abantu abangaphandle kwelizwe befuna ukuvota kumele baze elizweni ukuzobhalisa ukuvota ngoba okwamanje umthetho wokuvota awubavumeli njenge-ZEC ukubhalisa abantu abaphandle kwelizwe. Abasakhulayo abaningi bangenile lomhlangano kodwa bebengavumelani lenkulumo kakhomishina Moyo bethi i-ZEC ngumntwana webandla elibusayo ngakho iziqondiso zivela kulo ngoba bazwele bengasacaci ngokuthi ukhetho luzaphathwa njani. Omunye obesemhlanganweni lo uMnumzana Madlela Sindiweni uthe kalaqiniso lokuthi i-ZEC izaqhuba kuhle ukhetho kunye lokubhalisa abantu ukuvota ethi yindlela yabo yokweba ukhetho luka-2018.
Asinathemba lokuthi i-ZEC izadeliva i-election e-free and fair njalo basikholwa ukuthi biometric voting leyi izayenziwa ngendlela yakhona. Sithemba ukuthi into leyi yinto yezanu PF le-ZEC yokucela ukhetho la-next year. Asinathemba lento yonke yenziwa i-ZEC, asiyithembi. It is never delivered before, it is not going to deliver in 2018. We say 14 months and into our own day is already started and it's still not going to be called out to TV, PVR is going to deliver election as if we are not going to.
Isakhamuzi sakobulawayo uMnumzana Sengezo Chabangu uthe kaboni ukuthi i-ZEC izakwenelisa umsebenzi. Uthi badlala ngesikhathi sabantu njalo babone ukuthi baleqiniso ngoba sebetshiwe yisikhathi.
Angiboni ukuthi i-ZEC iliqiniso njalo i-ZEC kumele likhumbule lukwazi ukuthi ngikhona inyamazana efana nalezane i-extension yezanu PF. So lokhu abakukhulumayo yinto esikwaziyo ukuthi it's not feasible, it's not going to happen. We are out of time, isikhathi sihambile, badlala nje ngesikhathi sethu. Ungakhangela le arrogance lokudelela okwenziwa ngukhomishina ofuna ukuthiwa abantu nxa bekhulumisana laye.
UNkosikazi Theresa Thaka uthe i-ZEC ilamanga aluhlaza tshoko njalo iziqondiso bazithatha kuzanu ethi ukungabhalisi abantu abakwamanye amazwe yibuqili bayazi ukuthi abantu abaphandle kwelizwe abalifuni ibandla elisembusweni.
Namanga lawo i-ZEC ukhuluma nge-ZEC angithi iziqondiso bazithatha kuzanu namhla bangakwenza njani khonokho namanga kuphela sesibabhalise ngesikhathi. Akunanto engayenza i-ZEC ngamanga kuphela ngama-tricks e-ZEC i-ZEC yizanu ukuthi abenelisi ngamanga kuphela bayakwazi ukuthi abantu abakudiaspora izanu abayifunde constant so bayakwazi ukuthi bangahamba abantu abakudiaspora bavote bezavotela ama-opposition parties especially thina siyizapho sinabantu abaningokumangalisayo.
UNkosikazi Christa Besibutha uvumelane loThaka ethi iyamangalisa i-ZEC ngokuthi ayenelisi ukubhalisa abantu abaphandle kwelizwe.
I-ZEC iyangimangalisa nxa isithi yona kayikhululeki ngokuya kuthi votisa abantu abakudespoa kade abantu basuse umumo besiya khona ngala bantu bezimbabwe. I-ZEC ngifuna ukuthi ngibe kwazi ukuthi nxa isithi izakwanelisa ukuthi abantu bavote izakwanelisa njani since njengoba kathesi sokusiya eduze ukuthi kambe njengoba sifuna ukuvota siphume lawo ama-elections ngo-2018 sibile kambe singaqalisa ukuvota njengoba kathesi wonke umuntu kakho ku-voters roll is deleted kambe bazakwanelisa yini i-ZEC ukuvota.
Ezinye izikhulumi kulombuthano zibalisa uMnumzana Kucacaphuli we-PDP uDavid Coulthard we-NDC uKenneth Kuchekhaya weZaphu uMazisi Mzila Ndlovu we-ANSA le-NPP erimelwe nguBishop Mhlanga. Ibandla lezanu PF lele-NDCT bebenxusiwe kodwa abenelisanga ukungena umhlangano. Amabandla ezombangazwe bathe abathembi ukuba iZeki izaqhuba kuhle ukhetho besithi kanti vele kungani bengasoze babhalise izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe ukuze zivote. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingunompumelelo Moyo.